sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 25 kuLwezi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Madam Speaker, ma'am, the 2022 budget financing requirement or deficit is projected to be at 76.5 billion Zimbabwe dollars, which will be financed through issuance of government securities, utilization of the country's SDR allocation and external loan disbursements.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wethule uluhlu lwemali ezasetshenziswa nguhulumende ngomnyaka ozayo i-2022 national budget engena ku 923 billion Zimbabwean dollars.
Indaba le indaba yokuthi sizame ukuthi sibe lorogwadla loluncane lukhombisa ukuthi sisebenza njani, kuzajalana njani, njalo iphupho esilalo futhi njengedolobho. So engathi ngesikhiwa siyadevelopa i-strategy that will form ama-programs, ama-interventions in the informal sector.
Abaqhuba amabhizimusi asathuthukayo koBulawayo bathi basebenza lekhansili yaleli dolobho, uhulumende labanye ngenjongo yokukhuphula umnotho waleli dolobho. Umongameli Mnangagwa ufikise iminyaka emine izolo engene embusweni amabandla aphikisayo esithi uyazehlulekela, nanku umnotho uqhubeka ubhidlika. ele-South Africa lithi aliyikuvuselela ama-special permits aphiwe izizalwane zeZimbabwe ngomnyaka ka-2009. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube namuhla wethule uluhlu lwemali ezasetshenziswa nguhulumende ngomnyaka ozayo i-2022 national budget engena ku 923 billion Zimbabwean dollars. Uncube uthe uhlelela ibhajethi ehlose ukulungisisa inhlupho esibhekane lozulu, yikho nje phe ugatsha lwezemfundo olokulima kanye lolwezempilakahle imali enengi. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Esethula ibhajethi ye-923 billion edayele ephalamende namhlanje, Uncube uthe lanxa imali efunwa zingatsha ezehlukeneyo zikahulumende inengi kakhulu kulalelo abahlele ukuyibuthanisa i-85.7 billion, bazadinga ezinye indlela zokuyithola leyo mali.
Madam Speaker, ma'am, the 2022 budget financing requirement or the deficit is projected to be at 76.5 billion Zimbabwe dollars, which will be financed through issuance of government securities, utilization of the country's SDR allocation, and external loan disbursements. This deficit of 76.5 billion Zimbabwe dollars amounts to 1.5% of GDP.
Ugatsha lwezokulima lwabelwe i-124 billion RTGS, ukuthi olwezempilakahle lwathola ama-billion edlula alikhulu 117 RTGS, olwezemfundo lwathola afanayo. Ugatsha lwezebutho luthole 65.5 RTGS amabhiliyoni, ukuthi ihofisi kamongameli ithole amabhiliyoni angu 32.3 RTGS. Ugatsha lwephalamende luthole 14.6 billion, olwezabadubekayo i-social welfare luthole 19.4 billion. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Pride Mkono uthe uhlelo lwebhajethi kalukhangeli indingeko zabayanga.
Ibhajethi ethulwe nguprofesa Mthuli Ncube onguye uminister of finance and economic development namhlanje esithi unika imali eningi kwezokulima ize agriculture njalo ifaka enye kwe education le health hayi lawo ngamanga nxa singakhangelise kakhulu ngoba singakhangela i health ithole isilinganiso esingaba yi 14% ye national budget leyo esho ukuthi ingaphansi kwa budget declaration
lokho kusekelwe ngumnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe
into ngono ukuthi uhulumende unike izimali ezinjengalezo ku education le health kodwa ezikhathini eziningi siyabona ukuthi izimali eziningi ziphelela ku-administration so ithemba engilalo yokuthi imali le izangena kuma-programs azanceda abantu hatshi i-administration yokuthi abantu bathengelane izimota nokubhatalana izimali ezingatsho lutho eziningi-ningi kuma-senior administrators
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU umnumzana Jafet Moyo uthe bakhala ngeholo ukuba ngabe lihlawulwa ngedola leMelika.
Uhulumende ke indleko zakhe zonke nje ziza kuba ne-currency yeZimbabwe izindollars. So akula ma-American dollars ke kuholo lezisebenzi. Kodwa ke lokho akutsho ukuthi njengezisebenzi sesizakhohlwa ke ukukhuluma ngendaba esikhathazayo thina njengezisebenzi sizaqhubekela phambili ke simazisa uhulumende sikhankasa njalo simazisa ukuthi ke imali abhajetha ngayo asiyomali ke engasi njengelizwe
Uncube uphinde wakhweza isibanga sabantu ababanjelwa imali ye-tax isuka ku-10,000 isiya ku-40,000 RTGS. Lokhu kwamukelwe ngenjabulo ngamalunga amaningi edale lephalamende kodwa isola isilinganiso semali eyabele ugatsha lwezempilakahle ngalesi sikhathi ilizwe lokhu lingekenelisi ukumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ibhajethi ethu namhlanje edale lephalamende izahlaziwa edale leParliamente eleNational Assembly kanye leSenate andubana ipasiswe ukuthi iqale ukusebenza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yiCOVID-19 eZimbabwe izolo. Kodwa luthi kutholakale abangamashumi amane 40 belomkhuhlane lo abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamashumi edlula amabili 22,638 kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi 9,757. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebeyizigidi phose ezine 3.7 million. Abayizigidi phose ezintathu babo 2.8 million ngabahlatshwe amajekiseni womabili. Abaqhuba amabhizimusi asathuthukayo kobulawayo bathi basebenza ndawonye lekhansili yaleli dolobho uhulumende labanye ngenjongo yokukhuphula umnotho waleli dolobho ngaphansi kwendikimba ethi Bulawayo Informal Economy Enhancement Strategy. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association eyiyo ekhokhela lolu hlelo umnumzana Michael Mhlahla Ndiweni uchasise okunengi kungxoxo ayenze lo sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sizama ukuthi silungise ugwadlana olunjalo oluza kukhombisa ukuthi inhlanganiso ezisebenzayo Bulawayo City Council, iMinistry, lama partners ethu nje sasebenza njani ukuthi silungise indaba ezimqoka ezimayelana lo sonza kwabantu abasebenzayo kobulawayo indaba leyi indaba yokuthi sizame ukuthi sibe logwadla oluncane lukhombisa ukuthi kuzasebenza njani, kuzadlelana njani, njalo iphupho esilalo futhi njengedolobho sibambene sonke nje njengabantu abalokukhathazeka kumbe abalokutsho lokusebenza abantu abasebenzayo kuzaphuma njani eminyakeni embalwa ezayo. So engathi ngesikhiwa siyadevelopha i-strategy that will inform ama-programs, ama-interventions in the informal sector and thinking that besikwenza lokho sikhangelele ukuthi imingcele iza.
Sesibuyela kuleliyana ibhuku elithe lizabalalo, lingabe limometheni?
Kumele omqoka ukuthi lokuvumelana ekutheni kumele kulungiswe indawo zokuthengisela zenzwe zibe khona, ezikhona zifakwe izinto eziqakathekile ezifana lama-toilets, ezifana lamanzi. Okunye okumqoka ukuthi abantu bathi uhulumeni wesabelo i-local government yakoBulawayo kayizame ukuthi nxa abantu bethe ba-apply ukuthi bafuna ama-license ukuphangiswa ukulungiswa. Okunjalo kuphumule ukuthi abantu bathe khona na akube lenhlelo ezithize ezimqoka ikakhulukazi nxa ukhangelwe amalungelo abomama kumbe izinto ezihlupha omama ezifana lokwezempila kahle zabe sithi ngama-health issues. Ekutheni-ke omama bavuka besiya emkango besiyathengisa ekuseni bese bekhohlwa-ke kumbe bese bengatholi usekelo lokuthi nxa besebenza laphana bekhangelwe sithi mbe ngama-breast cancer kuhlela thize abamama abahlangana layo. Uthola ukuthi umama sevukela emkambo isiyasebenza kodwa kwalakhathi sokuthi aye esibhedlela ayehlolwa. Abantwana abomama abasebenzayo babesebenza but kungalendawo zokudlalela esingathi ama-playstations. Kule ndaba zokuthi ingcekeza ephuma laphana ekusebenzeni esithi i-west iyapha ukulahlelwa nje ndawo zonke. Okunye ukuthi kube nenhlelo zokuthi nxa ingcekeza iphumile kayibanjwe kuhle kwenzele ukuthi ithiwa i-recycling reduce lokunye okuthize lokuthi nje nxa abantu besebenza laphana amagesi ahamba uthole ukuthi sokumnyama bekulamanzi engathi ama-green solutions ama-solar panels afakwe ukuze abantu bathole amanzi even amagesi engekho nxa umuntu ethengisa ama-vegetables ehlisa akwanise ukugeza izandla. Ngathi izinto eziphumayo ezimqoka kakhulu lokuthi-ke abantu abazisebenzayo babambe esithi i-industrial revolution ekutheni abantu abathengise kulenjini lapha abathengise ku-social media njengoba nxa uzavalwa kule COVID kunje nje abantu bengahlali ukuthi ayisekuvaliwa sasebenzi basebenze ukuthi bathengise kulenjini lapha.
Lo ngumnumzana Michael Mhlahla Ntiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukuzithuthukisa kanye lomkhuhlane we-COVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Abaningi kwelemelika namhla bananza ikhefu le-Thanksgiving elaqala abamhlophe belesikhatshana beselizweni leli lapho bezidla khona labadabuka emelika okubizwa ngokuthi ngama-Native Americans. Ikhefu leli kalifani lelanyakenye kwakumemetheka khona okumangalisayo igciwane le-COVID-19. Abantu bazivalela ezindlini ngesikhathi leso. Abaningi bananza usuku lolu ngokukhuluma nezihlobo nabangane enkundleni zokuxhumana ezinjenge-Zoom. Lo nyaka i-American Automobile Association ibika ukuba kulabantu abafika izigidi ezingamajumi amahlanu 53.4 million abathekelela izihlobo labangani besebenzisa izindizamjina lezimoto. Kukhangelwe ukuba ukuthwalwa kukaZulu zindizamjina kuza kuba kuzinga eliphezulu lo nyaka loba lilokhu limemetheka igciwane le-COVID-19. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba umongameli Joseph Biden unanza ikhefu leli lomndeni wakhe eDelaware. Inkampani yezindaba e-Agence France Press ibika ukuba umkhokheli wakule Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed ulwisana lamalicatsha awe-Tigray afuna ukuhluthuna intambo zombuso. U-Ahmed kubikwa ukuba kulwisana lawo ezigangeni lamasotsha akwale Ethiopia. Amalichatsha layo asaseduzane lesigodlo selizwe leli i-Addis Ababa. U-Ahmed kubiwa ukuba ulwisana lawo ezigangeni lamasotsha akwale Ethiopia. Amalichatsha layo asaseduzane lesigodlo selizwe leli i-Addis Ababa. Uyaqokozela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho kwele-Libya lapho igqweda elikhulu lelizwe elenze isinqumo esokuthi uSaif al-Islam Gaddafi, umntakamu uMuammar Gaddafi, akumelanga ancintise kukhetho lolu ngoba wagwetshelwa ukuba waphatheka ekulwisaneni nalabo babefuna ukukhulula ele-Libya. Akwaziwa ukuba uza kwenzani ngalokhu okunakho ukuphazamisa ukhetho lolu. UMuammar Gaddafi owayengumkhokeli wakwele-Libya wabulawa kwabuhlungu ngamalichatsha agenqula uhulumente wakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufikise iminyaka emine engene embusweni izolo. Abamabandla aphikisayo besithi usehlulekile, nanku umnotho uqhubeka ubhidlika kanti lamalungelo oluntu lawo engananswa. Kodwa abebandla lakhe lezanu PF bathi zinengi inhlelo zentuthuko aziqhubayo, njalo bathi lamalungelo uyawahlonipha. UMnangagwa ungene embusweni mhlaka 24 kulinyanga ngomnyaka ka-2017 kulandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe libutho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu, endawonye lelunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Ekuxoxeni olube khona olokuqhethesibelayo kube nokuthatha olukhululekileyo kungokwakuqala lokho esikubonileyo senzakala. Nanxanje kwathi ngemva kwakhonokho kwasekusiba khona lokwana okwenzakalayo ukuphila kwabantu okwakunganani lokhetho, kodwa kwashibe impumela ama-results esephumile ekugcineni kwakhona. Lokwana kwayenziwa ngabantu nje abagangileyo babefuna ukungcolisa uhulumende ngaseneso sikhathi. Nalaba abakwenzayo bakwenza nje besele bejonge ukungcolisa uhulumende, yibo Mnangagwa wabala i-commission ayivumbayo ukuthi ikhangele ngodaba lololo ukuthi kuvezwe ngobala ukuthi uZulu abekwazi kwenzakalayo. Bese ngikhangele ukuthi hawo thina njengamahlebelele nrejini ndanda ukuthi ngithi kuningi esesikubone besokwenzakeleki ngakuleli cele akade kungenzakali izolo uhulumende lwana okade khona ekhokhelwa ngomdala. Ibonile amaprojekthi amakhulu esungulwa lapha kurejini, ibonile umongameli evakatshelela indawo zena ezikurejini njengamansuku lezivele ungane usehlala khona ngapha kurejini umathebelele nrejini elandelela amaprojekthi amakhulu ayimbasungulileyo akhutshwa nguye uhulumende. Ukudiliza kulula kunokwakha, ukwakha kunzima kakhulu. Kuzothatha isikhathi uMnangagwa utetha kwelekeleyi uyithethe vele kifile, kodwa into engathi siyasiphambanisa nje kancane kakhulu ephambanisa uhulumende kaMnangagwa yi-corruption engiyo njalo engancetshwa ngamakhothi. Amakhothi elesi sihlo xaso abantu bengayenzi izinto ezingayisizwa amakhothi esike lahlele ngayo yikho ezinto ezinjengazenezo kade zikhona kade ezishudileyo. Kodwa singakhangela ukuthi imizamo iminingi yokuthi ithuthukise impilo zabantu esiyenziwe yi-Second Republic.
Nansi indaba baba Ndlovu, yamuzwe yakhuluma ubaba uGawule.
Ngimlaleli uyakhuluma kaGawule, kodwa eqinisweni-ke i-Second Republic leyo okhuluma ngayo akulaa nto ivini eyodenzi leyo. Wathembisa i-re-engagement le-international community ohlanganele ukubuyela kubo-Commonwealth. Bayisileli kuleyo ndawo ngenxa yokuthi amazwe aphethe-Commonwealth le-international community bakhuluma ngokuthi ilungelo lomuntu kalihloniphe eZimbabwe. Kwenzakale sitshilo la igawule ukuthi-ke amasosha kakhulumende adula-ke abantu-ke mhlaka-1 Agasti ngemva kokhetho luka-2018. Akulanto eseyenzakalayo ekokanti i-commission yabuya umamhlante wayikhokhela yaphuma laphuma lakho, kodwa akayi-implimenta phela. Lokho kufake kwi-strongo room iripoti liyana akayi-implimenta. Okwesikhangele i-economy, i-economy ngendlela eyayithengayo kuphuma umgabe yayingcono kulalokho esesikubona namhlanje. Wabeisinkwa sasisithenga nge-90 cents, ifiyeli yayiyi-9% njalo. Kathetha ifiyeli $45 i-America. So kutshengisela ukuthi-ke i-economy le umnotho welizwe uyawusehla, kodwa-ke i-disposable income iyancipha. Abantu lokhu bakhola izimali ezinani. Ngakutshela umangalo ukuthi-ke ababalisi kakhulu i-headmaster lokhu bekhola ama-34
zamalungelo lapha bakhona abasolayo abathi umbuso kaMnangagwa mubi ukwedlula okaMgabe ngoba abantu basahlukuluzwa bayabotshwa njalo nje ungathini ngalokho
akula muntu ostate njengomuntu oseZimbabwe isecurity yeZimbabwe lapha abantu bazikele lapha kuleli lizwe asikhangele imisebenzi yakale South Africa abantu bathishwa ngamatasi bayabulawa bezihlulwa besenza ngani nsuku zonke kanti kuthiwa izimbabwe human rights human rights angikwazi amaamezwa iqaliselwa ngayo ama-human rights masikhangela amazwe amanyanjengabo South Africa nale abantu abantu babulawa suku zonke barethwa suku zonke besenzwana abafazi bayarethwa khona ngalo ma-kesnesketa esicabelayo ukuthi and ngabe ngikhangela kwezinye indawo akwade senza khona abantu lokulala abantu bakulawa inyamazana akutholakale elizweni lezimbabwe ukuthi human ama-human rights akhulunywa ngawo kathi ezimbabwe ngama-human rights kukhulunywa ngani bakhulunywa ngama-human rights ngani ngangikuzwisisi yokuthi ama-human rights ulungelo loluntu lumezwa njani masokuzezezimbabwe lishiyana lamanye amazwe okumezwa kwakhona
Baba Ndlovu kuthiwa enanzi amalungelo oluntu eZimbabwe uyamuzwa ubaba Gawula
yebo ugawula kumele ayehlukanise i-criminality yenzakala eSouth Africa kasohulumende ongananzi ilungelo lomuntu abantu abangama-criminals izigebenga ezenza khona lokhu bakhuluma ngabo ikanti eZimbabwe i-state sponsored violence ukuthi-ke umongameli elinye ibandla elichikisa uhulumende ibandla elikhulu elaziwayo umtshamisa ma ehamba kuba la ma-taxi amthayaka thinisi abhlokhe imigwaqo yilo ilungelo loluntu esikhuluma ngalo
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance ubexoxa endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule Uhulumende weleSouth Africa wazise namuhla ukuthi kasoze avuselele ama-special permits aphiwe isizalwane seZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amathathu ngomnyaka ka-2009. Kubika uThuso Khumalo.
Ekhuluma emhlanganweni wabezindaba namhlanje ePretoria, umphathintambo ofisini kamongameli umnumzana Mondli Kungubele uthi idale labaphathi ntambo selithethe isinqumo sokuthi amaphemithi la ngeke esangezelelwa iminyaka ekupheleni kwawo mhlaka 31 Palakazi lonyaka.
Cabinet decided on a 12 months grace period at the expiry of the current Zimbabwe exemption permit. During this period,
abalamaphemithi laba sibapha umnyaka ogcweleyo ukuthi badinge amaphemithi olunye uhlobo nxa bengihluleka babuyele kubo.
At the expiry of this 12 months period, those who are not successful will have to depart the Republic or be deported.
Izizalwane zeZimbabwe sezethule kudane okukhulu ngalesi simemezelo. Yesikhulumeli senhlanganiso yezimbokodo unkosikazi Corence Mukhosi Ncube uthi kuzadala uhlupho olukhulu ebantwini abanengi.
Kusiphatha kabi kakhulu. Lokhu kungahle nje kwehlele abanengi ekuthini nibalahlekelwe imisebenzi. Abantu bazathi nxa sebelahlekelwe imisebenzi okulandelayo yibugebengu ukuze bakwazi ukuziphilisa. Kubuhlungu kakhulu sokusithi ngabe kuthiwa bazamele mhlawumbe ukuthi bafake noma embili kodwa lokhu eminyaka ize besinikeze owodwa ukuthi sibone ukuthi senze njani.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi sekungathi sekujeziswa labo abebelesifiso sokuhlala kwele South Africa ngokusemthethweni.
Lokho kusethuse kakhulu igovernment yeSouth Africa bekumele kucabangisise ngeyindlela khona lokho ukuthi hawu abantu sibaziyo ukuthi laba bantu bakuphi basebenza kuphi bahlala kuphi lama phone numbers asilazi sikwazi ukwa controller siba sikuma sibadinga siyakwazi ukubathola kodwa igovernment South Africa iyayalo kubanikeza kodwa kunabantu abambalana 5 million abagcwele elizweni labo kungela bangazi lokuthi benzani banani bengena vinde fingerprint yabo
umgcini ihlalo enhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa umnumzana Ngqabuto Mabhena uthi mine ngibebuzo abasaselayo ngalesi sinqumo
esizakwenza njengobukhokheli beZimbabwe community in South Africa le African Diaspora Forum yokuxoxisana lohulumende weSouth Africa ukuthi sizwisise ukuthi kuyini okwenze wathatha leso sinqumo singathola leyo ncazelo sibone ukuthi sizaqhubeka sisebenza sisiya phambili sisenza njani ukuncedisa labo abanelisa ukuthi bangene kwamanye ama permit lokuthi mhlawumbe kakula enye indlela ezaba khona
yesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Kanisha Sinkala uthi sekuyisikhathi sokuthi kubhekwe phambili
into ezayiguguzela ukuthi abantu kaba applyele wona lawo ma permit ukuthi kabawa applyele kabangaveli balahlela ithawulo bathi kuthwe le isiphelile kusho ukuthi kuphelele kodwa akuphelanga konke kodwa ke njengozaphu siyabonga ku South Africa ukusigcina isikhathi sonke leso njalo lethuba leli selikhona esithi abantu babalithathe
ama permit la apiwe izalwane zeZimbabwe ebese South Africa ngokungekho emthethweni o 2010 abebapha imvumo yokusebenza ukufunda lokuqhuba amabhizimusi aphinde avuselelwa ngo 2014 aphindwa njalo ngo 2017 phakathi kwawo bakhona abebethethe incwadi zokuphephela kodwa bazibuyisela ngoba amaphemithi la ebavumela ukubuyela ekhaya bakhona njalo abebethethe izithupha zakwele South Africa ngokungekho emthethweni abazibuyiselayo sebethatha amaphemithi la imizamo yokuthola kuphawula komeli weZimbabwe kwele South Africa ibingakaphumeleli ngesikhathi sokwethula loludaba Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Kumalo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okunenge ngalokhu, ngena nebelenjini beinternet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook kuVOA Ndebele la kuTwitter kuVOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wethule i-budget ka 2022 namuhla engena ku 923 billion Zimbabwe dollars. Uhulumende weSouth Africa uthi akayi kuvuselela ama-special permits aphiwe isizalwane seZimbabwe ngomnyaka ka-2009. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufikise iminyaka emine izolo engene embusweni amabandla aphikisayo esithi uyazehlulekela. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa yenhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.